that won't share a contestant. Whenever I'm the massive reserve, other we are Wukango, Selma province, the Maprons, I are Kangeda from there.
Uyakhankasa yini kulo mnyaka?
Abantu nxa bengifuna vela bengathihambisa nizahambisa. Nxa bezithulela abantu nami ngizazithulela. Ngoba ilokhelo okuthiwa mina ngifuna ukuba yilita, to me, I'm not used to that. Is dead. Usho ukuthi ngifunekela abantu ngifuna ukurikhokhela. Abantu bathi kucela usikhokhele, belezizathu.
Umelela ukuthi abantu baza kutshela nini nxa abanye bezahambisa kusasa?
Nga nga tulanga itwa between today and tomorrow. That means I want, but by the end of the day tomorrow everything was.
Kona hapo kubula wayo kuthule yini njalo ubone ngani konke uhamba kuhle?
Oh no, of course ukukhozela sizokushela kahle. Lenxa ushuthi ungakhozela abantu abasizokuzekela ukukhozela. Why no? She's like telling awayimpukane nxa zifuna ukuthula phala kumbe zifuna ozitela ukuthi hayi zingaphuzi basoze kwenzakale lokho. Ingane e-church bagqokozela abantu although nxa begqokozela okusemthethweni okuqondile okuze ukuthi bagqokozele okungekho emthethweni ngoba ngiyakwazi abantu bagqokozele okungekho emthethweni soke ngikwazi ukuthi ngaculwa njani lapha engayi-one the families but bafake omunye anti yabo.
Kodwa ngalesi sikhathi kukhona yini osokugoqokile obona ingane kuzayenza ukuthi kungabi lokuxelibezela?
Well, ngokuthi mpisa kwabantu asoke kube khona ayilo yikuqala abantu kwakungama-champs ngoba lokhela kwakusenziwa i-group kane-G40 engafuni umntu yaso-G40. The reason why bangazange banditshante because wayekwasasemvumelwane labo, that's why bangikhipha laphana. I know.
Kodwa siyeza ukuthi kukhona abanye abacatshangela ukuthi ngabe-G40.
Anyway, nxa ucenta utshani egumela ngiyowucenta 100% vele kuyasalela okunye.